sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 Ntulikazi 2019 ngokhiphtube. Endabeni zethu lamhlanje abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokuchitshwa komlilo kaGetsi.
Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike ebusuku abaleke sokuza kusemadabu kwakuthi akulagesi sendileziki katesti gesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona.
Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha komkhokheli walo.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwa ngele Uganda emdlalweni weVitality Netball World Cup.
Ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ebeqala ukungena kuWorld Cup.
Baningi abantu asebedinga imithi yesintu kweleZimbabwe.
Babuya abantu kudinga imithi yesintu ngoba yiyeqakathekileyo yesiza abantu.
Lingakuthwala uhlelo lwabaja kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokuchitshwa komlilo kaGetsi emadorobheni lakwezinye indawo. Abalamabhizimisi bathi sebesehluleka ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Kuthi-ke uZulu uthi izithebo kasagcineki ezindlini. Abanye abantu bahlala amalanga amabili bengelamlilo kaGetsi. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ukuswelakala komlilo kaGetsi kwenziwa yikwentsha kwamanzi edamu leKariba. Kodwa-ke ingcweti kwezomlilo kaGetsi zithi ilizwe leZimbabwe kalizange lenze inhlelo eziphakeme zokubhedla umlilo kaGetsi. Omunye wabakhala ngokwenzakala okwamanje ezindlini ngumnumzana Timnas Musuku ohlala edolobheni leGwelu.
Amagesi vele asonto ukuthi sisakhuluma ukuthi vele eZimbabwe lapha kusesenamagesi. Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike ebusuku abaleke sokuza kusemadabu kwakuthi akulagesi sendileziki katesi ngikutshela ukuthi mfowethu ugesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona. Hhayi ukuthi uzabe buye hamba ikube ngekho. Last 2 weeks ngathi about a week ago ngibele 2 days but even ku-charger yena ifoni akula nto eyenzakalayo. Ugesi vele akusela gesi lapha eZimbabwe.
Senkingeni foni singathi-ke seliphile ngani lisekhaya phela.
Hayi ekhaya kungcono phela nje yabona ukuthi ekhaya siyalikilakha ukuthi sibasimlilo kwenzakale lokhu nalokhu kwenzakale abantu bengani bayakhanya yazazi abantu baze bathi khona kuthiwa ngama-stage wona lawa awezesa lawa bathi mhlawumbe bazaletha le stage ekuthi bayasebengena ezindlini ephitha amakhandlela ngu-stage 4 lombu u-stage 5 uzafika ukuthi vele bayasebehlaba amehla abantu kube semnyameni.
Amafriji kuzobuya izitofu po akudubuki yini nxa ukuthi emagetsi ebuya ehamba
vele into eziningi zifile njengamafriji wona kade ezingabo umuntu ekutshela amanga phandle kokuthi mayinamasola kumbe nama-generator lakhona layo ukuthi angathi uyathatha i-generator alithele ifuel iyadura. So abantu abanye sebengani bae khonoko kwamasoli abangani balezimali zabo kodwa abanye bonke labo kwamafriji lokhwana sekuyinto nje ukuthi vele akusasebenzeki ngoba ungayenza imisteki yokuthi uthenge inyama eningi ukuthi ufuna uhlalise efrijini uyabule mnyama omkhulu ngoba vele uzaswela even esingu thing ozayisebenzisa khonapho. So I'm wondering ukuthi njengoba sesiya kusizini le yokutshisa kangaka angazi ukuthi uthi vele angathatha wona lawa ama-12 hours efrijini kasokunuka mthokozi.
Umnumzana Terminus Masuku isakhamuzi seGweru sixoxela esemkhoba 5 siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Amagesi yike fika la
acitshwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo-10 ahambe ngo-5 kwesinye isikhathi kodwa hhayi okwanamuhla hhayi mani kungconywana.
Singathi-ke kutshoni khonokuncama agetsi ecitshwa ephenduka esenze nje
akusela nto ehambayo ngoba izini lamabhizinisi abanye vele sebehle bevala ngoba akusela bhizinisi uzaqhatha abantu bangayifike ukusebenza la ngalonke bachayise kungela magesi but nge-mantend babekhangelela ukuthi bahole laziprodactini loni lizwe ngokwalo liyafa nxa kwehluke ukuthi kube la magesi izinto zonke zitshelakala
ezindlini-ke amafriji yenu amenjani
kusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda about 2 days engekho amagesi so kutho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudlayi sesonakalelwe sibile ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayithiwilayithile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane
singathi-ke nxa usugangela izithebo khonapho-ke pol igcinani senzani selisenza imhwapha songani usekhaya yini
sesiphile ekhaya sibili ngoba sothiyebe sesidla imhwapha nxa uthe wenelise ukuthi uthenge manje kathe santi sikhuluma ngapha semqandeni so ungaze ufake lowo mhwapha ukuziwome kuza kuthathela isikhathi eside ugcine usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so esesikwenzayo ukuthi sesidanela kuyo le imbhida labokhabili
pho kuyaphilela nxa kunjalo
kuphileki sibili kuthwalise abantu nzima hayi sithwele nzima siba uzovakashela ngapha la ubuzabona kuyafisa ukubuyelela ngalingakatholi
singathi kulobuzima sibili
siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisawazi okuyikho
Paul ingaphuma njani esimeni lesi
ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababuthayo labo badonseleke emuva le khatshana
Lo ngumnumzana Prince Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ibandla lezaphu namhla liqhube umhlangano walo omkhulu wokudinga ukusekelwa kwele South Africa. Umhlangano lo oqutshelwe eBeria eJohannesburg ube ngokuqala ngemva kokubhubha komkhokheli webandla lezaphu uMoyi uDumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usedulela lolo daba.
Long live the spirit of Joshua Nkomo, long live.
Long live.
Lezinye zihlaba umqhwele bezikhunswa emhlanganweni webandla lezaphu ongenwe ngamakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Umsekelo obona ngokoqo kwenhlelo zezaphu elizweni jikelele umnumzana John Dlamini uthi bebehlose ukukhombisa abasemazweni ukuthi isikhathi sesifikile sokukhupha ibandla lezanu PF embusweni kungene elezaphu.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Umgcinihlalo waleli bandla kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Silandela zonke indawo ezigcwele abantu bakithi ikakhulu abasha sibafuna bazobeze bazothatha inhlaka zobukhokheli eqenjini ngoba leli qembu lilempilo iZimbabwe mayingakabuswa yizaphu ayingeke iphume enkingene kuso.
Ilunga lezaphu unkosazana Angeline Chuma odabuke esontala ekezi uthi zaphu sekuyilo lodwa ithemba asebelalo lokulungisa isimo elizweni.
Angani abantu bangaza ngobuningi bajoyine izaphu ikakhulu nxusa phethela abako-UK, Britain, New York ukuthi abavuke izaphu seyikhona manje.
Le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga laleli bandla unkosazana Sitshengisiwe Mpofu.
Ngiyagqugquzela kakhulu futhi kithina thina abantwana abahlala la eSouth Africa labomama abahlala la eSouth Africa asiphakameni yisikhathi sethu manje ukuthi sibonakalise isimo sethu esithi yiso esisenze sazogcwala kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla lelo umnumzana iPithule Maphosa uthi lo mhlangano uchiye abebecabanga ukuthi zaphu isifile bengelankani.
Izaphu ayifi ngokuhamba kwababa uDabengwa njengoba ingafanga lo ngokuhamba kwababa uNkomo izahlala ikhona njalo izaqina ngama-problems esihlangana lawo azadlula.
Ezinye inkokheli zaleli bandla ezingenela umhlangano zivela eZimbabwe zigoqela umgcinincebo umnumzana Maki Mbayiwa nomnumzana Future Msebele obona ngobudlelwano baleli bandla lenhlanganiso eziphandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingoBenedict Nhlapo.
Tengana masiva
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
yebo kambe izulu kandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngixoxa lo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya
hayi ngiyabonga Dube
yes ngathi kunjani khona ngapho ke
ah ngapha umkhathi uyabanda sigqoka amajesi sisezindlini
yes yakuzwa kakhulu yes ke sixoxeke ngemithi yesintu kambe abantu bayabuya yini bezeyidinga imithi yesintu kulezi zinsuku
ye bayabuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba yiyeqakathekileyo yesiza abantu yebo kambe abantu bayayengwa lapha lalapha ukuthi yekelani imithi yesintu kodwa-ke yiyeqakathekileyo imithi yesintu ukukhucula umkhuhlane emzimbeni wesigulane nokulungisa ingqondo kulungisa church-a ngoba abantu baphathekile ngendlela eziningi kodwa-ke ngikubonayo ukuthi umuthi wesintu kuyancedisa kakhulu
yes ngathi-ke umuthi odingwa ngabantu abaningi yuphi
ngowezisu umuthi odingwa ngabantu abaningi ngowengqondo umuthi onceswe ingqondo nisho okuphambana ye lo muthi okuthi owembeleko imbeleko ngisho abantu abafuna inzalo
asikhulume-ke ngakhonokho womuthi wembeleko uyatholakala omningi kakhulu yini
ukhona emuntwini ovele ewazi siyonto ehluphayo ngoba nxa ephiwa lowo muthi uyaziliswa bobabili umama lobaba bazile ungahlangani bekhangelela isikhathi sokuthi umama uyanini emazibukweni ngoba yiyo into etshengiselayo ukuthi hhayi umama usebambile engakayi emazibukweni kuyathiwa ukuthi hhayi selingaqangilisa ukuhlangana sokusele amalanga alitshumi ukuthi umama azibone emazibukweni nxa ilokhuza kweqile iviki elandelayo ilokhu engaziboni sokubotshwa igazi leliyana ngemithi ukuthi lingachitheki
kuzobuya-ke imithi yengqondo kuyini okwenza ukuthi abantu abaningi babuye khonapho wena ngokubona kwakho
okunye kwabe kuyikuphambanisana okunye kusidalwa ngamadlozi akubo yikho kubusufica ukuthi ukuze ayelapheke into enceda kakhulu ligwaye loleli lamakhala okuyadingakala ukuthi ungakamniki imithi yakho wena ageze ngegwaye lamakhala okwezinsuku oyabubaphebo lona zona manje lokhu kwekwalandela imithi yakho imithi kayisebenzi ngaphandle kwamadlozi ayena lowo muntu omsebenzayo lawakho ahlangane
hhayi siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye ungathi ngenxa ungavalelisa abalaleli ubatshele uthini ngemithi yesintu
bengayideli imvelo yabo abantu kabahlanganise imithi yesintu le silungu ukuze baphile kahle owesilungu uzalalisa owesintu ufike ukhucule njalo ngokuthandazela kuphela cha hhayi inkani sibili umuntu usizwa ngumuthi umuthi ukhucule ilokhuza umkhuhlane emzimbeni ukuthandaza sokungabuya leda lakho kuncedisa kodwa umkhuhlane ukhuculwa ngumuthi
ye siyamuzwa lapha-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu ngokuthi ubuye kuhlelo lwethu lamhlanje siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungathini lokusasa
hayi iyabonga Dube
siyabonga kakhulu lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
siyowagcina amasiko
wangelamanyama
okwamanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hove
Zwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove ngeviki edlule emthwakazo muhle besilonkosazana Samantha Sibanda olilunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka uhlelo lolu luhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
mina ngiyaphila kunjani mnumzana Hove
ngiphilile mnumzana use Indiana kwele Melika ungaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship singaka athinta udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu. Bengifisa ukuthi sithinta udaba mayelana lomsebenzi owenzayo. Awusitshele okunenge.
Umsebenzi wami engiwenzayo, I'm a tax consultant. Ngingathi ngiyingcithi kwiindaba zemithelo. Ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo. Ngalo sikhangela indlela esingazisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo nxa kungumthelo. Njalo le college yami engifundisa khona ezemithelo, njalo ngiyabhala amabhuku.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo?
Ungalibona luluhlelo oluhle kakhulu, ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlukileyo kweyakho, njalo abakwi-environment echannele yakho.
Asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lakho ukwelemelika okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho. Kukhona okungathi usuhlangene lakho na?
Kuningi kakhulu, kuningi kakhulu. Ngakhangela lapha indaba esengifundile kakhulu lapha kulemelika. Abantu balapha bayabamba isikhathi. Ungakhangela ekhaya sibhane ukuthi nihari. So kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli indaba yokuthi abantu ababambi isikhathi. As part of our program, if you are watching the money, my company, that maybe as a pumelele in the winners, if you win it, company which I better world books, a thing is a book special that is a thing, a second hand. But I'm going to delay in a seven and fully Africa.
Was on Kumbusa interview, Lo Samantha. Bengihleka ngimchazisela ngathi udaba lo African time alusebenzi lapha kwele Melika. Alright, gaguzo mnumzana. Asiqhubekele phambili. Asithinteni udaba malanga ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Awusitshela umbono wakho mnumzana.
Uthini sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha ukudla kwakhona? Ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ngikudla ukudla kwakhona okuya vele ngiyabe ngakwazi ukuthi kuyini. Ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo. Ungakhangela lapha eMelika nxa ukhuluma ma-American kabhodabhodi uhle ayithayi khona nhlasi ibile katshona ebhodabhoda edinge ezinye indlela uhlathi ukuthi vele yena ufunani. So uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiyo bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo. So uyabona ukuthi kuyakuthiyene ngendlela thina esi-approach akhona ama-issues. So ukhangela futhi lapha eMelika abantu they are private, yabona, they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama special questions. So futhi ngale ne-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza.
Sesifikile emaphethelweni ohlelo Sabelo, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule Zimbabwe.
Ngathi kumule Zimbabwe not yet lost. Ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina ma-Zimbabwean, but into ekumele sibeyazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esithintela izinto. Yithi thina ma-Zimbabwean esimele sizithinte. So into eqakathekileyo ukuthi kasibambaneni. Lokho kwezepolitics sikuthiye empeleni siyakhe ilizwe lethu.
Hhayi, sikuzwile mnumzana Sabelo, nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Sibongile.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
So siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Soku isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama nguNtungameli Nkomo. Usiphathelene lamhlanje mfundisi?
Namhlanje sizakhangela ke incwadi ikaMarko isahluko sesihlanu, indima yesithokamunemunye, lapha olamazwi athi wona uJesu wayesembuza wathi, igama lakho ungubani? Yena waphendula wathi, igama lami ngiligiyona ngobana sibaningi. Nazi indoda ebuzwa umbuzo esiwubuzwa phosa nsuku zonke xa sifika endaweni ezishiyeneyo ukuthi kade vele thina singobani. Lindoda endaweni ithi khulume ibizo layo lonke elikayise lonina eyayisaziwa ngalo ithi ingulikiyona ngubana baningi. Indoda le isibonisa ukubana bakhona abantu abathi nxa besahamba besaphila emhlabeni balahlekulela ngamabizo abo okuzalwa, amabizo abomndeni, amabizo abo osendo, sokungene ezinye izinto zabaguqula zabanika amagama amatsha. Indoda lithi igama lami ngiligiyona wasibaningi. Kanti wena elakho igama ungubani? Nxa abantu bekubuza bathi ungubani, wena uphendula usithini? Okwenza ubana le ndoda izibize likaligiyona ngubana yayikwazi ukuthi phakathi kwayo lanxa abanye babeyazi mhlawumbe iyindoda eqotho kodwa lobubi babukhona kuyo. Bakhona abanye abantu esihlala labo esiphila labo abaziwa ngendlela ezijiyeneyo. Ngitsho lasemakhaya imbala bakhona obaba labomama abafana lweligiyona ngoba naphakathi kwabo kuphila imimoya eminingi. Abanye ngomama olungileyo egumeni kodwa ngaphandle abantu baze bafise ukuthi bangafanani laye. Labo baba bakhona obaba abayizilwane lapha ekhaya kodwa nxa bephandle bashaya abantu abalungileyo. Sengitsho labakhokheli imbala abakukhuluma ngomlomo awuhambelani lezenzo zabo ngobana bagqele oligiyona phakathi kwabo. Bana umuntu oqotho othembekileyo ume endaweni eyodwa kwazakala ukubana umuntu onjani ngobana le ndoda ilungile ngobana yona yazichaza phambi kaJesu yathi ngiligiyona ngobana baningi phakathi kwayo. Wena-ke phakathi kwakho unjani? Kulani enhlizweni yakho, imicabango yakho, lokukhulumayo, lezenzo zakho kuyahambelana lalokhu abantu abakwazi ukikho khona endaweni ezijiyeneyo na? Ingabe uthi ungafika kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo, uye kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo? Baningi abantu abanjalo abale umoya eminingi abatshintshayo njengonwabu nxa esechurch uba umuntu olungileyo, angaphuma abe ngaphandle uba ngenye into. Abanye ungaza kutsho lokuthi bafundile, izenzo zabo zitshengisela ukubana abakufundayo ukuthola izithuba kuphela abazilingisa emdulini kodwa eqinisweni izenzo zabo azihambelani lalokho. Abanye ngoligiyona ngobana inothabo yabaphambanisa amakhanda, abanye lulimi abalukhulumayo abazibona bengcono. Yonke le imoya yayiphambanisa le ndoda. UJesu esebona ubana le ndoda yadubeka ilabuthongo njengoba ihlala lasemangcwabeni bathi bayibopha iqamula amaketane, uJesu ugcine esithi phuma moya omubi kulowo muntu. Ilapho esizwe khona ukuthi umoya kumbe imimoya le yaphuma yangena engulubeni ziyawela elwandle. Cela uJesu akhuphe oligiyona phakathi kwakho, ube msulwa, ube ligama elilodwa waziwe ngalo, ungazwabala amagama amaningi. Hlala eqinisweni lakho, abantu bazakwazi njengomuntu weqiniso. Ungabi mbaxambili, qedakala ebantwini bangakufanisi, bakwazi ukuthi umbani. Nxa ubuzwa igama, khuluma igama elilodwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni baba Thixo olungileyo ingxele, sicela ba umusa wakho usizwele, usikhuphe oligiyona bangaphakathi kwethu, sihlale sile gama elamukeleka phakathi komphakathi laphambi kobuso bakho. UJesu yakhuleka, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kulike Ntungameli Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe lomdlalo wokuqaga ibhola elama-gems libhuqwe ngele Uganda 58-47 emdlalweni walo wokugcina owe-2019 Vitality Netball World Cup. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe la Majams belikhalelwe unqoba ele Uganda. Umdlalo uqaliseke umnandi kakhulu kakhulu ke i-first half. Lapho ke amantombazana aseZimbabwe atshengisele ukubana ke ayadlala. Kodwa akakhanya ke esekhathele nge-second half. Lapho ke iqembu lamantombazana e-Uganda labuyela enqoba eleZimbabwe. Kubonisile ukubana ke ulwazi esingathi i-experience abeZimbabwe abalalo. Befika kuleli babengaziwa amaJams kodwa sebedume kumagama. Bathandwe ngabantu abaningi ngokudlala umdlalo wokuqhaga ngezinga eliphezulu kunye nabalandeli babo abalandela leli qembu kwimidlalo yonke. Unkosazana Elson Lovu udlala iqembu lamaJams.
Ngidlala ugoal attack. Babethu ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup. And njengoba la libona umhlaba wonke jikelele sasizama kakhulu and lathi sikhangelela ukuthi nxa kuthiwa sesibizwa ukuthi yokuma-trials ufike uyenza into ezinhle. Abantwana bantandile ngakhuluma labantu abangu-2 from Australia besithi sitshintshane amanamba ama-emails so angazi because bazambamba khona la nxa be-serious.
UmaNdlovu ukuya phambili kuthaza intsha ukuthi iphatheke kumdlalo we-netball.
Ya bonani umdlalo we-netball lapho siyakhona sibuyela khona sibeuphakamisile. In fact girl child sembona ukuthi kumele beqakathekise abafazi. Ya mbona ingandathi kumele sibe le sponsorship njengabafana.
Uthini ke kubalaleli abalalezi babhathise amantombazana?
Njengalitshelayo yona guys yokuqala ngakutshethi ngiyalithanda lonke ngiyabonga ngesupport. Njengalitshelayo yona yalanto ke zamani okuncane ngancane kancane libuye kwisport. Uyakhona ukudla ngesport never know impilo yakho kusasiyavuka injani.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezibuya zivela endaweni ezitshiyeneyo ukuzosekela leli qembu. Omunye wabo nguKhumbulani Ndlovu.
Idliwe kambe but well ama-girls azamile kakhulu and we hope ukuthi next time bebuya or wherever the World Cup sizoyidlala. I think this is a learning curve, bazokwenza better than this and silapha nje ngoba sifuna ukuthi bavalelise ukuthi bahambe kahle sebezobuyela ekhaya.
Unkosazana Siphiwe Mungoni hobukela imidlalo yonke yamaJams.
Sibukela amankazana bebedlala kahle sibili sikholisile from the first day they started playing until now. We are seeing a brighter future for abantwana bethu and basichazile indlela kade bedlala ngayo sibusisekile sibili. Sifisele inhlanhla they must keep the fire burning.
Iqembu lamaJams lubhekisa ekhaya ngolwesibili kukanti namhlanje kuyalalwa kugidwa emcimbini abawenzele izizalwane zeZimbabwe ehlala eBrithani. Ngikhuluma kunjenje iqembu le-Australia le New Zealand ke ziyangqikilana emdlalweni we-final ye Vitality Netball World Cup 2019 lapha ke eLiverpool. Ukhangelele ukuthi iqembu le-Australia lizanqoba e-New Zealand. I-Australia yoma defending champions. Ngimele e-Studio 7 ngise-Liverpool, MNS Arena, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esukwamukela khona manje ukuthi iqembu le-New Zealand linqobe ele-Australia 52-51 emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup odlalelwe namhla eLiverpool kule-Brithani. Iqembu le-Australia belibambe isicoco lesi okweminyaka elishumi lambili, 12 years. Senjalo ke kwezomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo etshiyeneyo. Manica Diamonds 1, Islanders 1. Tel 1-0, Mushwani Stars 2. Dynamos 1, Caps United 1. Ngakho nothi sikhangele ngamafutshane indaba ezikhokhela lamhlanje. Abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi. Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha kwamnumzana Dumiso Dabengwa. Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwe lamhla ngele Uganda emdlalweni we-Vitality Netball World Cup. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalelisa ngo Gibbs Dube. Asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.